Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walamukela kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 30 kuMfumfu 2020. Ngusithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje.
Abantwana laba nxa bengafundi, it means like uhulumende uyahluleka ukuprovide imandate yakhe yokufundisa abantwana elizweni leZimbabwe. Uhulumende kumele aholise ababalisi imali yeneleyo.
Izifundi zezikolo zeprimary lesecondary lamhla zifole zitshengisela ziqonde esigodlweni sogatsha lwezemfundo zikhuthaza uhulumende ukuthi alungisise udaba lwababalisi.
Ukungenela kwenkokheli zemdabu sithi kuright as long but zingasebenzisi okokucindezela abantu njengalokho ezikusetshenziswa kuma election makuvota.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubeke obulawayo namhlanje lapho agcobe izifundi ezigqobe izifundo ekolitshini leNust. Ngemva kwalokho azohlangana lenkokheli yomdabu yemhlubulweni wemaNdebeleni behlaziya udaba lwegugurawundi. Ukhetho lokudinga umongameli weMelika nolwamanye amalunga edale lephalamende luyaqhubeka phambilini kosuku lukamhlaka 3 kuLwezi khonapha eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umbiko owethulwe ngabogatsha lwezempilakahle izolo uveza ukuba sebezinkulungwane ezedlula ezithoba minwe mbili 8349 asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe lokhe laqhamukayo ngombimbitho lonyaka leli gcikwane. Abasile kulomkhuhlane sebezinkulungwane eziphose zifike kwezithoba minwe mbili i-7864 ukuthi inani lababulewe yiwo lokhu likumakhulu edlula amabili 242. Ukuzwekazi le-Afrika lihlasele abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1,759,794 labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amane lambili 42,336. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi adlula amane lanhlanu 45,179,529 abatholakale belalo labulala abedlula isigidi 1,183,116 kubika abekolitshini le John Hopkins University leMelika. Izifundi zezikolo zeprimary lesecondary lamhla zifole zitshengisela ziqonde esigodlweni sogatsha lwezemfundo zikhuthaza uhulumende ukuthi alungisise udaba lwababalisi babuyele emsebenzini kanye lokuba imihloliso abamele beyibhale ekupheleni komnyaka idluliselwe phambili njengoba kungekho abakufundileyo lonyaka. UMavis Kamasethulela lolu daba ngugcweleyo.
Lezi zifundi zithi ukutshengisela kwalamhla kuza ngemva kokuba bese incwadi zezikhalazo ezedlula amachumi amabili kusukela ngeviki yakuqala zivulwa izikolo. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba izifundi ilizwe lonke jikelele zikhalaze kunkokheli yedale lephalamende labantwana kanye lequla elimela lezi zifundi ilizwe lonke ele student body. Umlawuli wedale lephalamende labasakhulayo uChristopher Jaden Mthasa uchasisa kabanzi ngokubenze bathathe inyathelo lokutshengisela lamhla.
We need our teachers back. They need to have a dialogue and negotiation that they need to push for our teachers to come back.
Sifuna ababalisi bethu babuyele emsebenzini. Kumele kube lokukhulumisana ukuze babuyele emsebenzini. Sesibona izihlakalo zokuganga esezisenziwa ngabantwana lapha ezikolweni okulakho ukungenisa abantwana engozini enkulu. Kungakho siyakhalaza kuhulumende njalo sikhalazela kumongameli welizwe umnumzana Idi Mnangagwa inawohleze esithi ilizwi labantu lilizwi likaNkulunkulu.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi abasebenzela emaphandleni eye Amalgamated Rural Teachers Union umnumzana Nation Mzitirwa uthi okukhalazwa ngabantwana yikho kanye abahlezi bezama ukubonisa umqhatshi wabo.
Abantwana laba nxa bengafundi, it means like uhulumende uyahluleka ukuprovide imandate yakhe yokufundisa abantwana elizweni leZimbabwe. Uhulumende kumele aholise ababalisi imali engeleyo so that abantwana bafunde esikolweni, so that uhulumende ayenze umsebenzi wakhe wokuprovide basic education.
Incwethi yecubungula ezombusazwe lenhlalakahle kaZulu umnumzana Jenesani Ntungakwa uthi lanxa elincoma inyathelo elithethwe izifundi kunenge okusadingakala ukwenziwa ukuxazulula udaba lwababalisi.
Yena uhulumende labo abazali kumele benazelele ukuthi sokufunakala labo inhlanganiso engabe ihlanganisa ilizwe lonke ebambanisa abazali, ababalisi labantu abesikole ukwenzela ukuthi ma bekhuluma kuhulumende kube ilizwe elizwakalayo, ilizwe eliqondileyo. Asingeke sasole ukuthi abantwana babona bengakalungiseleli ukuthi babhale amazamanichini la akhulunywayo. Lelo liqiniso. Kodwa ke liqiniso lalo njalo ukuthi uhulumende laye usebafinyile. Uhulumende kwangani akasela ndaba labantwana, kanti khona silungiselele ukuthi yibo abazaba izikhokheli zakusasa.
Kodwa umqondisi kwezokukhulumisana loZulu kugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary umnumzana Blessing Taunga Nandoro uthi kabalaqiniso lokuba abatshengisele namhlanje ngabamela izikhalazo zezifundi ilizwe lonke ogoqela ukudluliselwa phambili kwemihloliso lodaba lwababalisi. Kodwa izifundi zithi zizoqhubeka zitshengisela maviki wonke ngolwesihlanu uhulumende aze azilalele izikhalazo zabo walungisisa abakhala ngakho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umongameli Emerson Mnangagwa ubekobulawayo namhlanje lapho agcobe izifundi ezigqibe izifundo ekolitshini leNUST. Ngemva kalokho wazohlangana lenkokheli yomdabu yomhlubulweni weMandebeleni behlaziya udaba lombhuqazwe wegugurahundi ukuthi lungaphathwa njani. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume ngemva komhlangano umongameli Emerson Mnangagwa awenze lenkokheli yomdabu kobulawayo esigodlweni sakhe ese-State House behlaziya ukuba luphathwe njani udaba lombhuqazo wegugurahundi. UZulu emhlubulweni weMandebeleni uthi lanxa esamukela inyathela likahulumende lokukhulumisana kabanzi ngegugurahundi kunenge okusamele kwenziwe. Umnumzana Matthew Sibanda, isakhamuzi sakobulawayo eyisiphathamandla njalo sebandla lezaphu, uthi kuhle usebenza lenkokheli zomdabu kodwa kumele umsebenzi wenziwe ngendlela eqondileyo.
Ukungenela kwenkokheli zemdabu sithi kurayithi as long but zingasebenzisi okokucindezela abantu njengalokho ezikusetshenziswa kuma-election ma kuvota. Zisebenzise iqiniso ukuthi ngoba yizo ezaziyo abantu abafayo lababulawayo ukuthi kwabulawa abantu abanje endaweni enje, kwagqitshelwa endaweni enje, obandla bobani, yibo ababesazi, yibo njalo abenelisa ukubiza abantu bebahlanganisa ngezigaba ngezigaba zabo.
Kunjalo nje ngaphambilini komhlangano lenkokheli yomdabu umongameli Mnangagwa ugcobe abafundi abagqibe izifundo ekolitshini leNational University of Science and Technology kobulawayo. I-Studio 7 ayenelisanga ukukhulumisana lamakhosi ngabakuhlafunileyo njengoba umhlangano wabo ubungavumeli uZulu lentatheli izindaba ukuba zibe khona. Kusenjalo lamhlanje inhlanganiso ezimeleyo eyesayithi ivule okusemthethweni indlu yokugcinela imbali yegugurawundi yethula njalo imifanekiso wedokumentari okhuluma ngodaba lolu olulesihloko esithi I Want My Virginity Back ozaphanyekwa njalo enkundleni ezehlukeneyo zokuxhumana ezebulenjini. Umqondisi wesayithi umnumzana Zenzele Ndebele ukhuluma kabanzi ngomsebenzi abawuqale lamhlanje.
Site ibilontsha idocumentary ekhangela ngendaba zokudlwengulwa kwabomama ngesikhathi segugurawundi. Yindaba abantu abaningi abangakhulumi ngayo, because te senze idocumentary le sitshengisa abantu ukuthi omama abaningi, abantu abaningi emathebeleni basazwa ubuhlungu obuningi ngendaba yegugurawundi ngoba badlwengula balabantwana abangelaboyise. Yindaba abafuna ilungisiswe.
Umongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo obesemkhosini wokwethulwa komfanekiso wefilimu legugurawundi uveza umbono wakhe.
Kuyasibonisa ukuthi laba abakhuluma ngama-rebellion lama-best advocate or azonikezwa ama victims abakaqalisi ngobudaba lwegugura wonje lwedlula lokhu
olwela amalungelo oluntu umnumzana efincube uthi isite iveza indaba ebingavamanga ukuphuma emphakathini
kuyadingeka ukuthi njengoba sekukhulunyiwe kulungiswe kurawunda sonto nje yokuthi kungcwatshwe abantu baphiwa ama birth certificate kuthiwe sekudlule umonakalo ubanzi kakhulu
umfanekiso wefilimu ovezwa ukudlwengulwa kwabesifazana ngesikhathi sombhuqwazi wegugura wonje ludaba olungavamanga ukubekwa emphakathini iningi lisithi isites yenze umsebenzi omuhle i-commission ebona ukukhumisana umlotha ayenelisanga ukungena lumthimba walamhlanje bebesemhlanganweni lomongameli Emmerson Tambudzo Mnangagwa ngimele umsakazo we-studio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Abantu abayisithupha abagoqela amapolisa labogatshala abacuphi ama-CIO bamiswe emthethwandaba eHarare namhla besetheswa icala lokusebenza lonkosazana Henrietta Roshwaya kudaba lokuzama ukuphuma elizweni ngodlu legolide. Abasolwa laba bagoqela umnumzana Ali Mohammed ongusomabhizimusi unkosazana Roshwaya athi nguye umnikazi wegolide lamapolisa amabili umnumzana Paul Chimongo lo superintendent Shokom abanye njalo umnumzana Stephen Chenjerai Tserai lo mnumzana Rafios Mufandawuya abangama CIO kanye lo mnumzana Gift Karanda obikwa waqamba amanga ukuthi laye ungumcuphi phezu kwecala lokuzama ukuphuma elizweni efihle i16kg zegolide elibiza imali ephezu kwe $300,000 Unkosazana Roshwaya laye umiswe njalo emthethwandaba namhla esetheswa icala lokuzama ukufumbathisa amapolisa ambophayo lokutholakala eligolide ngaphandle komthetho. Ukusenjalo umsekeli we-MDC obesehlale esitokisini okwenyanga phose ezimbili umnumzana Terence Manjengwa uze wakhululwa namhlanje ngemva kokuvunyelwa ngumahluli we-High Court uJustice Eric Andewere ukuthi ahlawule imali yesibambiso sebail engamadola azinkulungwane ezinhlanu i-$5,000. UManjengwa ubotshwe ekuqaleni kwenyanga edluleyo labanye ababili ngesikhathi bephandle komthethwandaba belande kuyakuzwa ukuthethwa kwecala lesiphathamandla se-MDC Alliance umnumzana Job Sikala. I-Zimbabwe Lawyers for Human Rights ithi uJustice Ndewere usole uManji owala ukukhulula uManjengwa nge-bail esithi wehluleka ukuhambisa kuhle umthetho. Sokusele insuku ezintathu ukuthi kwenziwe ukhetho lukamongameli olwamanye amalunga edale le-Senate lawe House of Representatives lezigaba ezichiyeneyo emadolobheni eMelika. Ukhisi we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Okwamanje amabandla amakhulu kwele Melika ancintisa kukhetho lolu akhankasa emisakazweni kumabonakude emadolobheni emaphandleni lenkundleni zokuxhumana esenzela ukukhanga abantu ukuthi babavotele. Ibandla lama-Republicans limelwe ngumongameli Donald Trump lomsekeli wakhe umnumzana Mike Pence kuthi-ke elama-Democrats limelwe ngumnumzana Joe Biden nonkosikazi Kamala Harris. Okwamanje sokulabantu abedlula izigidi ezingamachumi ayisificaminwemibili 81 million asebevote kukhetho lolu. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Melika asebeyingxenye yelizwe leli bayavota kukhetho lolu. Unkosazana Musa wenkosi Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala duzane leWashington DC uthi kuqakathekile ukuthi abantu bavote.
Kuqakathekile ukuthi ngulowo lalowo olelungelo lokuthi avote enze njalo. Esathini abantu bathi ivote yami ngenza umehluko sibili. Yeah, ivote ya wonke umuntu yenza umehluko. Kulabo abangenelisi ukuvota licabanga ukuthi kulalabo abangela amalungelo ukuthi avote yini elizakuba lilizwi labo.
Lokhu kusekelwa umnumzana Phithizela Ngcobo uzavota kukhetho lolu. Ungcobo uthi baningi abantu abazovotelwa uketo lolunyaka
saka 3 November kuzabe kulilanga elikhulu lapha eAmerica ngoba abantu bayabekhetha lonyaka kufotelwa umongameli kwamanye amastates akhona kunye lamasenator ikanti amastates wonke njalo azabe evotela abameli endlini yeparlamenti lapha eyazakala ukuthi House of Representatives loba abantu bezabe bevota okupheleleyo ngolwesibili ukuvota khona sokulesikhathi kwaqalisa lapha abantu bayenelisa ukuvota ngokuthunyelwa incwadi eziyabe zile phepha lokuvotela ukuthi ibalot bese bevota ke bethumeze lo nyaka ngenxa yegciwane leli liphasaleleyo bakhuthaze ukuthi abantu abaningi basebenzise lokhu kuvota ukukhona njalo kunye okwenzakala ukuthi hayi early voting lapho ama states avula khona ukuthi abantu bebuye bezovota ilanga ngokwalo leyakafiki lo nyaka abantu abaningi bayakwenza lokhu ngakho ukuthi abantu abaningi sebehle bathatha leli thuba ukuthi bevote ukuthi mhla ka 3 November bebephumula besisemakhaya
umnumzana Bongani Mkhwananzi odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa uthi akwaziwa ozanqoba ukhetho lolu
ukhetho lwasemelika lubaluleke kakhulu ukululandela ngoba iMelika inomthelela omkhulu emazweni amaningi kwezomnotho nezepolitiki zalawo mazwe. Siyambona uJoe Biden engathi uhamba phambili kuma-polls echaya laphana kancanyana nje uTrump, uDonald Trump. Ngokutshengisela sengathi abantu bamthakazelela kangcono kodwa ke sesike sakubona phambilini ukuthi ama-polls kwesinye isikhathi asiwo agcina ekhomba ukuthi ngubani ozonqoba ngoba kwesinye isikhathi kuba nama-swing states nama-key states agcina eguqula isimo ade siboniswa ngama-polls ma abantu sebesiya ku-election so sizobe sikukhangelela ukubona ukuthi ngubani ozonqoba mhlaka 3 November ngoba nakho kungaba nomthelela ekuthinini ilizwe lakithi particularly eZimbabwe ukuthi kuthiwani ngodaba lwama-sanctions nodaba nje lwepolicy ye-America towards ilizwe lakithi
ukhetho lukamongameli kumele onqobayo athole okuthiwa ngama-electoral votes angamakhulu amabili lamathumi ayisikhombisa 270 imele istudio 7 ngise-Maryland ngo-Kip Stube
Ibandla le-MDCT selikhuphe umnumzana Daniel Molokele webandla le-MDC Alliance esikhundleni sokuba ngumgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngezemfundo ephezulu e-Higher and Tertiary Education njalo endaweni yakhe sokulonkosazana Lindiwe Maphosa olilunga lalelo bandla. Lokhu kwenzakala lanxa umnumzana Molokele omela iwange central edale lephalamende engakaxotshwa kuleli dale libandla le-MDCT. Kulandela isinqumo somthethwandaba weSupreme Court esalinika amandla okwenza lokho ngokuthi umkhokheli walelo bandla uNkosazana Thokozani Khuphe nguye umholi oqotho wamalunga awayengawe MDCT sabambeni atsho umnumzana Nelson Chamisa weMDC Alliance. Isikhulumeli sedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda wethule umbiko lo izolo njalo uthe umeli weSouthern kuleli dale umnumzana Peter Moyo usethethe isikhundla sikamnumzana Charlton Wende owaxotshwa kuleli dale kusihlalo sekomiti ebona ngozokwethulwa kwembiko kusetshenziswa imitshina yalezi nsuku ye-communication technology. Unkosazana Yvonne Musarurwa we-MDCT usengumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezemvelo e-Environmental Portfolio Committee esikhundleni sikaconsilia Chinanzwa Vana njalo umnumzana Sipho Makonise usephethe isikhundla sokwethulwa kwembiko esasiphethe umnumzana Prince Dubeko Sibanda we-MDC Alliance. Unkosazana Khuphe nguye okhokhela amabandla aphikisayo kuleli dale kuthi unkosazana Paulina Mopariwa ukhokhela amalunga ngu-Chief Whip. Sixoxa lomnumzana Molokele ngalolu daba.
Akula muntu ohlale phansi wangibuza ukuthi usebenze kanjani so far esingathi ngesilungu i-performance appraisal. Owenzakeleyo ukuthini abekungelandaba ukuthi ngisebenze njani ngingumgcini sihlalo. Okuqakathekileyo ukuthi ngisebenza lobani. Ngakho-ke mina ngacelwa ukuthi ngisebethathe isikhundla lesi ngubaba uChamisa. Okwamanje kasiwe osekhokhela sokukhokhela umama uMakhuphe. Mina ngiyalile ukusebenza naye. So yikho ngikhitshwe isikhundla lesi and ngicabangela ukuthi ikomiti izaqhubela phambili isebenza. Engofisayo ukuthi iqhubele phambili sezingeni lingcono kudlalela kade likhona ngoba ngeva kwakho konke lokho singamaZimbabwe sifisela ukuthi kube nempumelelo lezenda kithi. Ngizaqhubeka ngisebenza le committee lay ngize ngenze i-recall ngoba okwamanje i-recall ayikayenziwa kodwa ukhangelela ukuthi izenzakala maduzane.
Kuyini osukutholile ngalolu daba? Kukhona okulotshelweyo yini? Njalo lokho kungabe kusitsho ukuthi awuseyilunga laleli dali?
Angikatholi incwadi, angikatholi umuntu okhulume lami, kodwa ngicabanga ukuthi ni mangibele eHarare ngeviki elandelayo ngizabona incwadi. Okwamanje ngizwe sekukhulunywa edale lephalamende, mina ngaleso sikhathi bengekho phakathi, bengilandelela uhlelo lephalamende ngoZoom. So mina ngibe ngomunye oreplaceway kodwa ngingaka-recalla. Akutsho ukuthi ni angisoze ngarecalla, ngicabanga ukuthi ni akusensuku zatshwala, maduzane nje ngizarecalla. Akulanto emangalisayo ngakho lokho ngoba besimelele ukuthi kwenzakale ngenxa yokuthi ni wonke umuntu oyehluleka ukwamukela ubukhokheli obutsha osobukhona lapha ne-parliament uyaba lenkinga nale kuthi angagcine serekhodiwe. Ngakho-ke mina ngomunye wabantu abaconsultileyo labantu bewange basebengitshela ukuthi ni bafisa ukuthi ningasupporti umama uKhuphe labanye bakhe. Ngiqhubekele phambili ngisebenza ndawonye lobaba uChamisa. So yikho okuzayenza ngixotshwe ephalamenti, yikho okwenze ngakhitshwa lokuba ngu-chairman.
Lo ngumnumzana Daniel Molokele omela iWange Central edale lephalamende. Siphinde saxoxa lo nkosazana Lindiwe Maphosa, ilunga ledale lephalamende elimela iMathebeleland South ekubandla le-MDCT osephethe isikhundla sikamnumzana Molokele.
Lami ngiyabonga ukuthi khona phezu kokusebenza wami wonke bengikwenza ephalamenti okweminyaka emibili edlulileyo, labo bakubonile kufanele abebandla lami ukuthi bengiphakamise. Kuyinto engithabisayo kakhulu ukuthi ngithi ngiqala ukungena ephalamenti njalo ngumuntu lami osakhulayo, ngihle ngibe ngumuntu obonakalayo lami kubakhokheli bethu le kuparlamenti yena ngokwayo, ngoba even abakhokheli betheka ungeni iparlamenti iyatsho layo ukuthi hayi lo uyenza kumbe kayenzi. So nami ngizizwa ngithabe kakhulu ukuthi imisebenzi le engiyenzayo lami iyabonakala.
Abanye bakho abakwe-MDC Alliance bakhonona ngokuthi amalunga e-MDCT athethelezwe izikhundla. Uthini wena ngalokho? Kuqondile yini okwenziwe lokuthi laba abanyade bephethelezwe isikhundla bephuma?
Mama, alright. Lokho kuyangimangalisa ukuthi ngizwe ukuthi kulabantu belinye ibandla abangakhonona ngokukhethwa komuntu welinye ibandla, ngoba into eyenzakalayo sithandekile njengoba sonke sikwazi ukuthi Supreme Court judgment eyaphumayo yatsho nje ukuthi umuntu wonke owe-MDCT kabuyele ku-2014 ayethatha isikhundla sakhe asebenze simelele i-extraordinary congress. So abanjengathi sakulalela lokho sabuyela, abanye bakwala bathi bona sebele bandla labo elitsha eliqalise after election. So mina kangiyukuboni kulungile ukuthi kambe ungumuntu welinye ibandla uyekhononela izinto ezenzakale kwelinye ibandla. Ngibona ngani kakuqondanga lokho.
Aba, ungasitshela nje ngamafitshane ngembali yakho.
Mina engikhulumayo kuthiwa nguLindiwe Maphosa, ngizelwe mhla ka 4 July 1981 khona endaweni yaseGwanda, kodwa ngokusuka ngidabuka eBeitbridge, yikho lapho engidabuka khona. Ezombusazwe lezi ngiziqale sesibili ngisesemncane, ngiziqale ngo-2000 sisathatheka nje ukuthi sokule bandla elitsha elifikileyo. Ngagijima ngazokuma mbijana phakathi kwesikhathi ngisayenza okunye okwesikolo, then ngazophenduka ngaba active from 2006 kwaze kwafika namhlanje. So hayi, ezombusazwe ngiyazazi, angizigameli phakathi, into nje engikiyo esengibhuqe ngabhuqe ezombhuqazo kwaze kwafika namhlanje.
Lo nkosazana Lindiwe Maphosa omela iMathebeleland South edale lephalamende njalo osengumgcini sihlalo wekomithee yaleli dale ebona ngemfundo ephezulu. Usibonisiwe Sithole omunye wabasungula inkululeko yabatsha School of Arts iyasa ngasekho umqondisi weqembu leiyasa unkululeko Dube uthi usibonisiwe ubhubhe izolo esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals. Udube uthi umoya ubekhala ngobuhlungu abuzwa esifubeni. Ugule usuku olulodwa. Uthi kukhangelelwe ukuba usibonisiwe olengane efunda isikolo semfundo yaphansi uzangcwatshwa ngempelaviki. Usibonisiwe wangena kuqembu le-iyasa labantu abagoqela uSandra Ndebele labanye. Ubhubhe ngesikhathi kusadingisiswa okwehlele uCalvin Hliziyo, umculi olodumo olensukwana ezithile etshonile. Umtshayeli wemota eyathuza uCalvin yambulala duzane lendlu yakhe eluvivi ubikwa ezethulele ezandleni zamapholisa namhla. UJoseph Njanji usethulela lolu daba ngocweleyo.
They wanna do me like my driver,
do me like my driver.
Wanna kiss me up the city with, hey, hey. But tell me, can't be no so follow ya,
can't be
no so follow ya.
Umculi uCalvin ugcine inhliziyo udlule emhlabeni ngensonto ekuseni njalo ukufa kwakhe kuthiye inhliziyo zabalandeli bezomculo kanye labakade besebenza laye izisopha. Obengumproducer wakhe eminyakeni edluleyo uFreak yena usesebenza eselizweni laseSouth Africa uchaze uMuyi njengomuntu odlale indima enkulu ekuthuthukiseni ezomculo edolobheni lakoBulawayo, ikakhulu umculo ohlobo lwe-hip hop.
Njengomuntu kami obethanda umsebenzi, impact abelayo kube bengiyigule kube lamangigule even iBulawayo in general, it's because of him.
I feel like my cup running over now. Yeah. I ran my race.
I'm an artist, I'm in there actually rapping now. It's because of the job. He's fired, and he's been pushing for unity. We have to like unite it to push.
Kwaito uMawiza uthi ufunde okuningi kumuyo obethanda ukubona abaculi abacathulayo bephakama.
Calvin hlangane laye ezibek ngisiya eluvivi estudio sakhe ngisenza ingomami yokuqala. Umuntu ohle wabhiliva umculo wami njalo lalapho esenza ama-national tours ube ngithatha ngihamba laye ngifundile ukuthi nxa uku-music industry kumele uziphathe njani njalo kumele uqakathekise umculo wakho. Ube ngumuntu ade ethuthukise abafana abancane. Siyabonga kakhulu. Sithi kalale ngoxolo oluvivi bhola.
Ngisela uqala kobulawayo uNtando Van Moyo yena uthi uCalvin ubachiye esikhaleni ngoba bebesebenzelana laye kakhulu kwinhlelo zabo ezijiyeneyo.
Silahlekelwe kakhulu insizwe besisebenza layo uMahlekisa, he was one of our star players kusocial soccer team yethu. Ngumuntu bebuye ezosupporta la kucomedy, buya la ezoperform comedy, sisenza ama-roast laye. Ngizothola omunye umuntu mhlawumbe esingasebenzisana kuhle njengokuthi besisebenzisana kuhle laye njani.
UCalvin ubhubhe ngemva kokuba etshaywe yimota ekuseni ngensonto evela endaweni yeMagandeni Cricket Club ukuyabukela umdlalo wenguqu njalo ubesele minyaka engamashumi amathathu lanhlanu yokuzalwa.
Ungephule inhliziyo
abenza imisebenzi yokulibazisa uZulu babekwa behlangene babumba amakomiti azasebenzelana ndawonye ukuze kuphathiswe imuli kamuyi njalo ukhangelelwe ukubekwa ngensonto. Umuyi udume kakhulu ngengoma ezibalisa ethiwa Zikhuphani ayicula lo mculi wakule South Africa uCasper Nyovest.
Imele Studio 7 ngobulawayo ngimuJoseph Njanji.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Izifundi zezikolo ze-primary le-secondary namhla zifole zitshengisela ziqonde esigodlweni sogatsha lwezemfundo zikhuthaza uhulumende ukuthi alungisise udaba lwababalisi. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga ngisithi libe lempelansonto enhle.